Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 1 kumpandula 2022 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje
lisibuyile yalingana laleyo ama-private operators osokutshengisa ukuthi uzukho akasenzi imisebenzi owayekhayele ukuthi ulanda ukuzokwenza okwenza ukuthi i-transport ibe lula kodwa usefana laleyo problem abesithi bazama ukuyilungisa.
Uzulu usesole kakhulu inkampani yeZubco ngokukhweza impadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo.
Apa eSouth Africa kunamapolisa kunabantu baHome Affairs who are employed abaqashule lo nto ba they must come and check into ezinjalo. So akwazeki ukuba mthetho bangubani osesitratweni kuthiwe lo mntu lowo makeze azokwenza lo nto le.
Abebandla eliphikisayo kwele South Africa ele EFF benelise ukuvulela abakwamanye amazwe ukuthi belantshwe ekliniki yeHillbrow namuhla ngemva kokwenqatshelwa kwabo ngabe Operation Dudula. I-United Nations isikhuthaze uhulumende ukuthi alungisise udaba lwegugurawundi. Umantshi wakobulawayo wale ukukhulula usiqokoqela Mphoko yena obotshelwe icala lokudlwengula umzukulu wakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu sesole inkampani kahulumende iZubco ngokukhuphula impadalo yokugada amabhasi lemichova esebenza iphansi kwayo. Abanengi bathi lokhu sokwengeze ubunzima abavele bebhekane labo ngenxa yokubhidlika komnotho. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Ubulawayo ukhala ngokuthi uhulumende usesenza khona lokhu ayekusola kwabezimota lamabhasi ayevele ezisebenzela ezimele engasebenzi ephansi kweZubco. Ilunga lenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Benny Moyo uthi izakhamizi sezihamba nzima ngempela.
Thina njengezakhamuzi silokwethuka ngokuqansa kweZubco. Ukukhwela kweZubco akusela mihluko phakathi kwe-public transport kahulumende lali imshikashika ugcine ufanana. Kodwa ke thina sazi ukuthi uhulumende lomlando ukuthi provide izakhamuzi eziya emsebenzini nge-transport ekhwelekayo ejiphileyo abantu abayenelisayo.
Umkhokheli wenhlanganiso yezifundi eZimbabwe National Students Union umnumzana Benon Ncube uvumelane lomoyo ethi lokhu kuzakwengeza indleko yezifundi zemakolitshini labemfundo yaphansi ekuvulweni kwezikolo ngeviki ezayo.
Wathina uleta ngokuthi imali yakhona yena enye uzabe eyikhava njengohulumende okuzokuthi thina sabe sesibhadala encane intengo ye-transport.
Isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo ethi iholo labo seliyaphelela endleleni.
Ukukhuphuka kwentengo yekaZubco kulombandela omubi ikakhulu kusebenzi mhlawumbe sithe zikahulumende bese sibheka kakhulu kubabalisi. Ngithanda ukuthi nxa sikhangela indaba zokukhuphuka kwentengo sikhuphuke izinga okukhuphuke ngalo bese sibuya sikhangela ukuthi laba abaholayo kuvele lokho ekume khonapho lokho kukhulu okwakuqala empilweni okumele sikunanzelele ukuthi RTGS mhlawumbe ngithi bond.
Izisebenzi zezupho lazo zikhala ezimathonsi loZulu zisithi sezinenyanga ezimbili zingaholi. Isisebenzi sezupho umnumzana Methuseli Nyoni uthi isinqumo sokukhuphula imbadalo sithethwe kungacatshangwanga ngobunzima obuthwalisa uZulu.
Njengezisebenzi ngaphansi kwekampani kaZulu, hayi sithwele nzima, siyakhala sibili, sibe sikhalela uhulumende ukuthi ake ngenele sibili sesilephumanzi singaholi. So hhayi kathesi asisakwazi ukuthi siyenza njani, ngoba hheyi sesikwelede kwazwakala, sikweleda lapho ukuthi engxinye imali zabuya, kodwa hheyi xa usebenza ungaholi for 2 months kunzima. Kathesi izikolo ziyavula, so abantwana babefuna ukugada besiyesikolo, so imali zakho yasiyazithathanga sasithathangaphi. And kuyabe kufunakala ukuthi ubhadale, ngoba akuze ukhuphela kula squared ukuthi abantwana ukuthi bazahamba nge-squared.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi leli nyathelo lizadala inhlupho kuZulu, ngoba lizabangela ukuqansa kwentengo yezinye izinto.
Abaningi akade begada bazakwehlile kugada, bahambe nezinyawo, babanje inkunzi, batshaya ngabantu, batshaya izigebengu. Kanti-ke leyo madlana akade beyithola abantu isizamele iqathwe iye egadeni izimota. Singakhohlwa ukuthi abantu imali abayiholayo kayikhwelanga, lokho isemuva. Ngakho-ke eningi yayo kumbe lonke iholo lisele zaphelele egadeni uZupho. Kayikho impilo enhle ebantwini abaphila ngaleyo ndlela nxa ngabe imali yabo yonke isiphelela ku-transport.
Izikolo ziyavulwa kuviki ezayo, abafundi abagadayo banakho ukuhlangana lobunzima ekuhambeni. Ngimele umsakazo weStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Abevandla eliphikisayo kwele South Africa le-EFF benelise ukuvulela abakwamanye amazwe ukuthi belatshwe ekliniki ye-Hillbrow namuhla ngemva kokwenqatshelwa kwabo ngamalunga enhlanganiso ye-Operation Dudula, yona ethi abokuza kumele baxotshwe kulelo lizwe. UThuso Khumalo uyalandisa.
Asike ngasadlanga nkotshana amalunga ebandla le-Economic Freedom Fighters EFF ezovulela abakwamanye amazwe ukuthi bangene e-Hillbrow Clinic nxa befuna kwelatshwa. Umgcinhlalo webandla le-EFF eJohannesburg umnumzana Aviwe Mdaniso usole kakhulu kwenqatshelwa kwabakwamanye amazwe ukungena kulesi sibhedlela, wathi yinto abangasoke bayivumela iqhubeke isenzakala.
Apha eSouth Africa kunamapolisa, kunabantu ba-Home Affairs who are employed abaqashelwe loo nto uba they must come and check into ezinjalo. So akwazeki ukuba mthethe uba ngubani osesiqatweni kuthiwe lo mntu lowo makeze azokwenza loo nto leyo, because lo mntu akaqashelwanga loo nto futhi akaqeqeshelwanga uba akwazi ukwenza loo nto leyo. So sina sinhla ne-FF sithi izibhedlela zonke mazivuleke.
Kodwa ke labe Operation Dudula bafike besidlamalahle besithi akekho oyelinye ilizwe ozavunyelwa ukungena kuleyo klinika. Umgcinhlalo wenhlanganiso ye-Operation Dudula eJohannesburg umnumzana Siphiwe Shabangu uthi abalandaba loba umuntu lencwadi esemthethweni emvumela ukuba kwele South Africa kumbe hatshi abasafuni kuminywa ngabantu bokuza ezibhedlela zona esezithwele nzima ngokwandelwa ngabantu. Esibhedlela seKalafong ePretoria amalunga e-EFF la-Operation Dudula abambane ngezandla kuba ngabantu bokuza. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Emmanuel Gift Banda utshele Studio 7 ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe bakhathazeke kakhulu ngokwenqatshelwa ukungena isibhedlela lenzondo okukhanya ibhekiswe kuzalwane zakwamanye amazwe.
Bekungamelanga ukuthi sigcine sifika kulesi sigaba, ngoba i-leadership yethu across the continent, SADC, United Nations, i-AU wathumela ukuthi kube siyakhuluma yakulungisa konke lokho.
Umphathi ntambo wogatsha lwezempila kahle umnumzana Jophahla wethekelele isibhedlela seKalafong wathi uhulumende akavumelani ngitsho nakancane ngokuphazanyiswa kwenhlelo zezibhedlela. Ukwenqatshelwa kwezalwane kwamanye amazwe okungena ezibhedlela kuqale ngemva kwenkulumo yokhokhela ezempila kahle esabelweni seLimpopo unkosikazi Poppy Ramathuba ophume kumabonakude ekhahlameza isigulane esidabuka eZimbabwe ebesodinga ukwelatshwa kwele South Africa. Umelesudo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Umthethwandaba kaMantshi kobulawayo namuhla wale ukukhulula usiqokoqela Mphoko indodana yowake waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Phelekezela Mphoko. Usiqokoqela ubecele ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibheyili kulandela ukubotshwa kwakhe izolo. Setheswa icala lokudlwengula umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lambili 12. U-Ezra Chisaspanda usipha lolu daba.
Umtshutshisi u-Acumen Khuphe utshele umthethwandaba ukuba Umphoko wadlwengulwa umzukulu wakhe kusukela ngontulikazi kusiyafika ke uncwabakazi lonyaka. Ukhuphe uthe Umphoko wetheswa elinye njalo icala elokuthi wabaleke enkambeni namapholisa e-Hillside Police Station kobulawayo ngolwesibili kulandela ukubizwa kwakhe ngamapholisa. Unina umntwana ulandisa ngesehlakalo sakhona.
Sahamba eplotini kobabomncane Umphoko and then kuma basibesi-advise ukuthi sihambise umntwana eyechekhwa ngoba ubhuti wami wa-ekta ngenye indlela ma ngifika wambuza ukuthi mbanonika i-approval ukuthi ngibuye endlini yakhe ngingamtshelanga. Waye ngifika egoli vele ngingamtshelanga ukuthi ngiyabuya and then wasesithi kimi ngiyam-ambusha. Waye ngim-ambusha vele wayenza nje isini yokuthi ngagcina siba suspicious ngangi-check-a umntwana ntambama ngithole ukuthi ipenti lomntwana ligcwele igazi. And then madgcwele igazi waya e-UBH kuyachekhwa umntwana sathola idoktor sithi umntwana udlwenguliwe many times vele. Sambuza umntwana nodokotela umntwana waqale yala wathi yena ngcono ahambe ejele umntwana. So after sesiphuma ngithi hayi ngizokuthiya emaphoyiseni akula problem. Umntwana wathi hayi mami ngcono ngikhulume sibize udokotela. Udokotela wasekhuluma ukuthi hayi umalume wathi ngingakhuluma uzombulala njenge ngingakhulumi nguye ongigcinileyo ongenzela everything.
Unkosikazi Gugulethu Mphoko unkosikazi kasiqoqela ukhalezi madozi umkakhe valelwa entolongweni.
Kubuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi into leyi it's been proven by the medical report ukuthi akayenzanga kodwa now because there are other forces that are pushing ukuthi avalele at the end of the day we have to trust ukuthi ama-investigations the system above all uNkulunkulu take control ukuthi kucace ngoba clearly ama-statements abhaliweyo ngumama lo mntwana the medical report namanzi lamafutha akuhlangani.
Amazwi kagugu wachezelwa ngunina omncane kasiqokoqela unkosana Sigqobisile Sibanda uthi Umphoko kalacala inzondo nje eyenzakalayo.
Hayi indaba leyi sizwisa ubuhlungu kakhulu. Sizwisa ubuhlungu ngoba kuyakhanya nje ukuthi yinto nje eframeweyo by someone olama-agenda zakhe that we don't know. I think umthetho kumele uthathe istep according to amaphepha amwaphepha azikhulumele ukuthi akulalutho olukhona. Ungakhangela i-medical report ukhangela ama-statement ama-complainings awuhambelanga.
Umantshi uMark Dzira uthe Umphoko ucatshangelwa ukuba wadlwengula umzukulu wakhe kathathu. Ulakho ukubaleka engavunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyili njengoba wakho wabaleka kodwa-ke iqoda likaMphoko umnumzana Thabekhulu Dube uthi sephanyeka udaba lolu ku-High Court ukuyacela ukuba Umphoko aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebheyili.
Umthetho simple kumele silandele i-procedure i-third schedule offense i-rap. So sesizamile i-consent baseyalela i-consent because of khona ukuthiwa wazama ukubaleka. So the only avenue sisele ukuthi si-applyele i-bail from the High Court esesikuzama kade sikwenza amaphepha ngkhona ukuthi siyethola ibail eyayikhothi.
Umnumzana Gqoqela Mphoko usevalelwe ejele yaseKami njalo ukhalelwe ukuphenduka emthethweni ntaba ngemva kwamaviki amabili mhlaka 15 Mpandula. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, igama lami Ezra Jesus Banda.
Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isikhuthaze abantu ukuthi beqhubeke bebhalisela ukuvota ezigabeni ezithiyeneyo zelizwe kanye lakumibuthano efana loweZimbabwe Agricultural Show wona osaqhubeka. Ithi njalo asebabhalisayo kumele bahlole imininingwane yabo njalo belungise lapho okungaba konakale khona. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla esibona ngezokhetho kubandla leTRIPC unkosikazi Ellen Shiriyedenga.
Njengebandla siyayibona imisebenzi eyenza yiZEC ukukhuthaza izizwalane zaseZimbabwe ukuthi ziyehlola amagama abo kuvoters roll njalo lokulungisiswa ngabe kuphambanisekile kustendi sabo eseagricultural show eZimbabwe. Siyabona imisebenzi leyo kodwa nje njengebandla sithi hayi kusani uhambo lolu lusalude kakhulu ngasikhangela ukuthi balutshwane abantu baseZimbabwe abazafinyelela ku agricultural show yona leyi ikakhulu abanye abahlala kwezigabeni ezingaphandle kweHarare njalo sikhangela izina laba baseHarare ukuthi indleko yokungena kwa-agricultural show abasoze beyenelisa abantu abaningi. So yikho nje siyakhuthaza iZEC ukuthi uhlelo lolo lokhuthaza abantu kaluhambe ezigabeni zonke ezelizweni lakumahodi wonke elizweni bekhuthaza abantu njalo kube lenye i-voter registration blitz lapha iZEC izahamba ezigabeni zonke kumahodi wonke iregistisa abantu ukuthi bevote ngoba siyazi ukuthi uhlelo lona lokuregister ukuvota lusasekhona kodwa inkinga yokuthi kukhatshana abantu sokumele behambe imimango emide kwezinye indawo bahamba ama 100 kilometers ukuyabhalisa ukuvota. Yikho nje sikhuthaza iZEC ukuthi kayifika yenze enye voter registration blitz ilanda abantu ezigabeni lapha abahlala khona ibabhalise ukuvota.
Unkosikazi Ellen Shiriyedenga ubona ngokuqhutshwa kokhetho kubandla leTRIPC. Ikomiti ye-United Nations ebona ngokulwisana lodubo lokubandlululwa kwabantu ngemihlobo, i-UN Committee on Elimination of Racial Discrimination, ithi iphatheke kabi ngokufuthelana okulokhe kukhona eZimbabwe phezu kodaba lokubulawa kwenkulungwane zabantu esigabeni se-Midlands leMathebeleland nguhulumende ngesikhathi seGugurahundi. Le komiti yethulela umbiko ngemva komhlangano oqhutshelwe eGeneva kweleSwitzerland ngeviki edluleyo lapho kwaphathwa khona lolu daba. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi watshela lomhlangano ukuthi akula muntu ozabotshelwa icala leGugurahundi ngoba bonke abadala amacala baxolelwa ngowayengumongameli uRobert Mugabe. Kodwa i-UN ithi ikhathazekile ngokuhlukuluzwa lokuvinjwa kwabantu ngamapholisa nxa bethe babuthana bekhulumisana ngalolu daba kumbe bekhumbula labo ababulawayo. Inhlanganiso ye-ibheji likazulu isike yavinjwa ngamapholisa ukwenza imihlangano ngalolu daba kanti lamabhakane eke yawafaka eMidlands laseBalagwe ikhumbula ababulawayo lazo zathi lawo adilizwa. I-UN ikhuthaze uhulumende weZANU-PF ukuthi avumele abantu bakhulume ngalolu daba kuthi i-Peace and Reconciliation Commission layo iqhube inhlelo zokukhumisana umlotha kuvezwe iqiniso ngeGugurahundi. Sixoxe lo kansila webandla le CCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Kuyadanisa ukuthi ngemva kweminyaka leyi uhulumende wezanu-PF wabulala abantu ngesikhathi sombhuqazwe seGugulawonje. Lakathesi iqiniso kalikaveli, njalo abayenza lokhu lokhu behamba bekhululekile, abanye sebaze bafa umgabe sekusela abanye umnankagwa labochiwenga. Kuyinto edanisayo kakhulu, njalo lokuthi abantu kabavunyelwa ukuthi bakhumbule izihlobo zabo ezabulawayo ngesikhathi lesi. Siyananzelela ukuthi ibhiji likaZulu lalikhumbuleke isikhathi lesi sabulawayo sabantu. Siyakhe-ke ibhakani-ke lokukhumbula labo bantu ekubhalagwa lakwezindawo ezijiyeneyo, kodwa uhulumente wezanu-PF ahamba ayedilisa. Bangathi bayenza umhlangano ukukhumbula lolu suku, amapholisa abatshaye kudilizwe le mhlangano. Kuyinto edanisayo kakhulu. I-United Nations salayo-ke ikhomithi sekubonile ukuthi okwenziwa ezanu-PF akuqondanga. Sokuyisikhathi sokuthi ingenele i-United Nations ibone ukuthi abantu bathola i-closure odaba leGugulawonje. Abantu abayibo abakubangela khona lokho iGugulawonje bayabotshwa, bahanjiswa emthethweni, kube yindaba esetshenziswayo ifike emaphethelweni ayo, ngoba yindaba ebuhlungu kakhulu. Abantwana bahlupheka, batholanga izithupha ngoba abazali babo bengekho, babulawa bebatshaya bebancane. Kuyinto edanisa kakhulu. Uhulumende kumele-ke angenele-ke abone ukuthi labo bantwana bathola izincwadi ezifunakalayo, kanti laba babangela khona lokho bahanjiswe engalweni yomthetho, umthetho uthathe indawo yabo.
Uhulumende kaMnangagwa, kukhona yini esingabona ekwenza ngendlela ehlukileyo elandela izixwayiso ze-United Nations?
United Nations kumele iqinise ifakunyawo phansi indaba leyilungisiso, ngoba uhulumende ka-Emerson Mnangagwa lezanu-PF singamboni ethatha inyathelo elungisisa udaba lolu. Sikhumbule phela ukuthi uhulumende kaMnangagwa yibo ngesilungu esingathi ama-perpetrators, yibo phela abakhokhela lowo mbhuqazo kubulawa abantu. Yikho ukuthi sithi bona ibazalungisisa lolu daba, kubhadalwe labo bantu ababulawele izihlobo, kubotshwe labo bantu ababulalayo, soze sikubone kusenzakala, ngoba phela yibo abakwenzayo uMnangagwa lezanu-PF.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngukhansila we-CCC kobulawayo. Sixoxe njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Believe Gawule.
Udaba leGugulawonje iGomora udaba sile olukhona sile, kodwa-ke ekhona ukuthi umongameli welizwe uPresident Emmerson Mnangagwa kube nendlela yokulungisisa ezinye izinto ezawonakalayo ngesikhathi ezabangelwa kumo uGugulawonje. Ikakhulu ngabutela nje ukuthi okokuqala, for the first time uhulumende kaMnangagwa sithathi se abantu amabhetiketi bonke, kungakhathalekile ukuthi ngubani okade vele ngalabani. Indaba yokuthi abantu bona abanye bakhona abagoqelwayo ibona babengalabazali ababangelwa yimumo weGugulawonje. UMnangagwa kazana luvale udaba leGugulawonje, kodwa njalo kaluphelanga udaba leGugulawonje, lisakhangelwa isezandleni zezindlula. Sikhuluma sinje kulento ezenziwayo ukuthi izindlela zazo zifinyelele kwizigaba, zibumba amakomiti azo, zifinyelele ebantwini, zizwe ukuthi abantu bonabo abayibo abawonakalelwayo kuma-readings analawo ayimathebelelele ukuthi bona bathini ngodaba lolu lithunywa ngohulumende.
I-United Nations ithi abantu kumele bavunyelwe ukuhlangana bekhulumisana ngalolu daba, njalo bekhumbula labo ababulawa ngesikhathi seGugulawonje bengahlukuluzwa nguhulumende lamapholisa, okuyinto esesike sabona isenzakala kwabanye abagoqela abenhlanganiso ye-ibheji likaZulu. Uthini ngalokho?
Imizamo yokuxazulula lolu daba nkomo ivele yona imihle yonke ayibuye, kodwa ayize kubo lobukhokheli bomdabu. Abantu abalembono yabo etshiyeneyo laloko kwenziwayo abayikhulume kuwona la makomiti azabunjwa inkokheli zomdabu ukuthi hayi, lapha thina njengabantu sikawonakalelwayo sifuna ubani into le ikhokheli kube lakubani phakathi, kube lakubani phakathi, kube lakubani phakathi. Ngibona ngale akulanto engahlupha laphana. UMnangagwa umlalelayo, uPresident olahle elalelayo, umongameli welizwe uPresident Mnangagwa ungumuntu laye ozifisayo ukuthi yinto eludaba lolu elubamba olwabangonakala ngesikhathi sikamgabo umgabo walujiya nazaphanilungini. Njalo ama-inhlanganiso zindawo obhiji likaZulu, iy'nhlanganiso ezilala eziyame khona
Umnumzana
Pilifu Kaule lilunga lezanu PF. United Nations ikhuthazele Melika lona ukuthi lichiyane lokuhlukuluza abantu abansundu ikakhulu behlukuluzwa ngamapholisa amhlophe. UZulu weZimbabwe ohlala kwele South Africa ulokhe ekhala ngokukhahlanyezwa. UGibbs Dube uxoxelo mnumzana Timothy Ncube umkhokheli webandla leZimbabwe African National Congress kanye lomnumzana Joseph Chuma owezano PF. Uncube usungula lingxoxo.
Hayi ukulwa elizweni labantu Mr. Gibb sebesigcine iminyaka eminingi engaka angeke kusize ngalutho. Inkalakatha noma kunzima kangakanani la eMzansi i-perseverance ukubekezela akubekezelwe nje. I'm sure njengoba kulesiphithiphithi singaka I'm sure labadala labo babhekile. Ngiyethemba ukuthi into yoshosha ilungiswe because uma sithi siyabheka thina everything is just getting out of hand. Ngapha ngabomthetho ngapha ngama vigilant groups. So amaZimbabwenzi okwamanje basenkingeni kakhulu bayafuthelana angifuni ukukamba amanga.
Ye sibuye kwegolide so-ke abantu balwe khona ngale kumbe babuye ekhaya.
So kufuze ukuthi ukomplimentwane wonke umuntu akomplimentane sonke sakheni. Ngike ngakhuluma kwenye iforum ngisithi kona ama-fundamentals okuthi umkhono uvuke maningi kodwa mina ngihlala ngiwasummarize abe mathathu. Ngihlala sithi i-availability of water, availability of electricity and the availability of food transport infrastructure, be it roads, rail, kumbe air, are so fundamental ukuthi umkhono omunjani uvuke noma uthi nxa kulo muntu ofuna uinvestor ukhangela izinzona lezi ezintathu kakhulu kakhulu. Nxa zilungile lezi zinto ezintathu kuba lula ukuthi afake imali yakhe ngoba uyabe kwazi ukuthi kuyabe kule efficiency in return of investment. So uhulumende kathesi lo uyenza khonokho khonokho sibili okumele ngabe kwaqala ukwenziwa kudala. Khangela amadama akhiwa, khangela i-electricity improvement yenziwa, imigwaqo iyalungiswa. So konke lokwana yizinto ezayo ukuthi umkhono uqala ukuvuka. Pho-ke into esifunakala manje ukuthi wona ku-politics ngale. Singayizinto kwana ofuna ukugwajisana. Ngoba uzabona abanye besithi unatana tinodila jeta ukuthi asithele inhlabathi. But at the end of the day, sithwalisa abantu nzima.
Ye, baba Ncube, uyamuzwa ukukhuluma lapho golide. So ke kwini ongenza ukuthi wena unje ubuyele eZimbabwe? Sembuyela mina ngapha egoli sokushubile.
Iphi ngisey'nhlelweni zokubuyela ekhaya. Njengoba ngisey'nhlelweni nje ngiqina kakhulu ethankasweni lezenki on the ground. La izolo laphana ikhona enye into engingasakuphendulanga yona lesikhathi uthi kimi kulabantu abapromise abantu ama-project akhona ngale noma bengabuya sokula ama-project in place for those that are willing to go back home. Of which laphana into yabo leyade yayikhuluma leyana bathi ebantwini silama-project wozani uma abantu sebefikile sebe-check-a ukuthi wena isibongo sakho ngisakubani i-project awuyitholi, wena isibongo sakho ngisakubani i-project uyayitholi. So into ezifana nezo-tribalism, tribalism thina siyiZimbabwe African National Congress asihambisani nakho konke khona lokho.
Well akuvela kulunganga ukuthi sikhethane ngemihlobo kumbe ngezibongo. Kuyinto embi kakhulu yona leyani. Kufuze abantu befike esigabeni esokwazi lokuvuma ukuthi hhayi noma lo engwako amandishe lo engwako mkandla singabantu bane kufuna igazi elifananayo. Sidalwe nguNkulunkulu oyi-one. Ngibona kata singaphila njalo izinto zingaqala ukusihambela kuhle ngoba at the end of the day Mthembu okuyinto loko okokuthi wena lishoram liNdebele okuthi wena mbe wena ukuzani phezu mbe u-Triple C kumbe uZenk akuncedi into lokwa. Into emqoka kakhulu ikuthi kona ungumntwana weZimbabwe yindlela okumele ngabe siqhathana ngayo yena le.
Umnumzana Joseph Chuma ngowezanu PF ubexoxa endawonye lo mnumzana Timothy Ncube webandla leZimbabwe African National Congress. Likhumbulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk lapho esikhangela khona udubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo. Ngontungamilinkomo, nkololo kwana wamatukandula.